yona lendaba langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba la yona lendaba
ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama Muntungameli Nkomo. Namhlanje siphezu kodaba lomsolwa weHarare uBenedict Reuben obotshwe ngecala lokubulala uMaxwell Mahanzu esithi uthe uyisitabane. Sixoxa lolwela amalungelo abantu abathandana bebulili bunye kumbe izitabane umnumzana Mojalifa Mukwele.
Kulusizi ukuthi nanko omunye selahlekelwe impilo, omunye sebotshiwe phose uzathola isigwebo somdilikajele ngendaba nje encane ebingadingi ukuthi kuze kufike kulesi sibanga somonakalo ongaka. Kodwa ke eqinisweni uhlala kukhuthazwa, I think abantu siyakhuthazwa zinkokeli, siyakhuthazwa ngamapholisa isikhathi esiningi ukuthi udlame kayisilo olusolva izindaba zethu lapho nxa singavumelani. Nanku-ke kuyabonakala ukuthi indaba encane kangaka igcine nje ithola omunye esweleka, njalo omunye sebotshwa phoseza hlala ejele impilo yakhe yonke.
Zivamile yini izehlakalo ezinje eZimbabwe?
Ya, khona kujayelekile sibili ukuthi kube khona abaphoxa kumbe bahleka abanye besithi bayizitabane. But isikhathi esiningi kujayelekile futhi ukuthi kungabi kuphoxana nje kuphela, kodwa kube lodlame. Ufica ukuthi bakhona basuka batshaywe, balinyazwe, betshayelwa ukuthi bacatshanyelwa ukuthi bayizitabane kumbe kuyaziwa ukuthi bayizitabane. Siyazithola lezo izitori lezo zokuthi ukhona olinyaziweyo, ukhona otshayiweyo kungoba ubesolelwa kumbe ngoba kusaziwa ukuthi uyisitabane emphakathini.
Labo ababe bethe bahlekwa kumbe bahozwa kuthiwa bayizitabane libaxwayisa njani?
Isikhathi esiningi umlayezo uyafana ukuthi abantu bangaphindiseli udlame ngodlame, kodwa badlinge usizo especially emapholiseni. Lukhona uhlangothi lwamapholisa oluthiwa i-victim friendly unit olulolwazi njalo oluphatha izindaba ezinje ngobunono obukhulu, kungelabandlululo ukuthi umuntu ngobulili obunjani. Bakhona sibili ukuthi baphathise bayizwe indaba yakho nxa uke wathi walinyazwa, wahlunyezwa kungenxa yobulili bakho. Uyakhona ukuwalanda amapholisa eZimbabwe Republic Police Victim Friendly Unit, bakhona ukuthi bahlale phansi bakuphathise. Sesike sabona sibili abantu abaningi belandelwa bebotshwa ngamapholisa ngoba betshaye kumbe belimaze umuntu besithi bamsolela ukuthi uyisitabane. Ikanti nje umlayezo kuzulu wonke jikelele uyona lo ukuthi khona abantu kumele sifunde njalo sijayele ukuphilisana kungelabandlululo, sisamukela ukuchiyana lokubunjwa kwethu ngendlela ezichiyeneyo zona ezesingaba siyizo.
Emazweni afana leSouth Africa leMelika akumangalisi ukuthi umuntu uyisitabane, abantu abaningi bayakwamukela. EZimbabwe udubo lungaphi?
Izizathu zingachiyana, zingachiyana Nkomo. Kodwa nxa sikhangelisisa imbali, sikhangela kakhulu lesisekelo sombuso welizwe ukuthi imithetho esesisekelweni sombuso welizwe ivele nje yona yahle yama yagxila yavimbela njalo yancindezela amalungelo abantu bobulili bunye ukuthi babe lobudlelwano bokuba kuma-relationship kumbe ukuthi baziphilele impilo ngokufisa kwabo. So imithetho yelizwe ingeyinye yezinto ezenza-ke abantu phandle lapha babe le mbono kumbe esingathi le ndlela engakhwabithekiyo towards abantu bobulili bunye. Ungakhangela emazweni lawo aqambileyo, imithetho njalo izisekelo zamazwe onala ziyavumela njalo ziyavikela abantu bobulili munye, njalo amalungelo abo avikelekile. Usubuya kwelakithi uzafica ukuthi akunjani.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mokwele. Siyabonga.
Ngiyabonga lami ngethuba lokuxoxisana lawe.
Sibonge umnumzana Mojalifa Mokwele olwela amalungelo abantu abathandana bebulili bunye. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Siyabonga ntungamili nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele kumbe kuFacebook VOA Ndebele kumbe kuWhatsApp channel VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawo muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.